sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Hola mgela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 8 Ntulikazi 2020 ngu Praxedes Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje,
of course sina abadala singaba resistant, but ebantwaneni vele abangeke bebe resistant. Asilaleleni ngoba sizacedisa isizwe seZimbabwe. Silaleleni sihlonipheni khonoku esikutshelwa ngabe zempila kahle ngoba hey iCorona iyabulala.
Abantu abangamashumi amahlanu lantathu 53 abatholakale bele COVID-19 sebekweze inani lasebefunyanwe lebele gciwane leli kwaba ngamakhulu phose ayisitshiyagalombili 787 emhlabeni jikelele sebeyizigidi phose ezilishumi lambili 11.9 million.
Inyathelo elithethwe ngumongameli u-Emmerson Mnangagwa linyathelo elihle kodwa ke linyathelo mhlambe nxa singathi out of 10 singathi linyathelo elisase ku 2% ngoba sase ziningi kakhulu izinto efanele ukuthi abantu abayenza izinto zenkohlakalo bajeziswe ngokugcweleyo.
Lanxa uZulu esamukela uqotsho womsebenzi kukamphathi inhlambo wezempila kahle umnumzana Obadiah Moyo phezu kwecala lenkohlakalo. Iningi lithi kulezi phathamandla zikahulumende eziningi ezimele zixotshwe lazo umsebenzi. UZulu wakobulawayo uveze ukukhathazeka ngokukhwezwa kwenhlawulo yokwelatshwa ezibhedlela zikahulumende elizweni jikelele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abantu abangamakhulu amahlanu lantathu 53 abahlolwe ngolesibili abatholakale bele COVID-19 osokukweze inani lasebefunyenwe bele gciwane leli kwabangamakhulu edlula ayisikhombisa 787 asebesinde kuleli gciwane sebengamakhulu edlula amabili 201 abagulayo kwamanje bengamakhulu phose ayisithupha 577 labulala abathoba munemunye 9 Kuthi inani lasebehloliwe kubana bale COVID-19 loba hachi lokhu laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula amashumi ayisitshiyagalombili 81,335 emhlabeni jikelele asebetholakale bele coronavirus sebeyizigidi phose ezilishumi lambili 11,988,250 kuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amahlanu 547,497 abasinde kuwo beyizigidi phose eziyisikhombisa 6.9 million kubika abenhlanganiso eyeworldometer emazweni awezwekazi le-Afrika asebebanjwe bele gciwane leli sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula amahlanu 580,086 labulala inkulungwane phose ezilishumi lambili 11,955 wasinda inkulungwane ezedlula amakhulu amabili 245,068 kubika abenhlanganiso ye-African Union. Kulabanye abantu abathi banatha okuchiyeneyo kwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 loba nje odokotela besithi ukwenza lokhu akuvimbi leli gciwane. Bakhona njalo abadlela ivalweni ngokumemetheka komkhuhlane lo eZimbabwe. Ake sizwe abanye abasithumezele imilayezelo yabo ku-WhatsApp yomsakazo we-Studio 7.
Kumende katshengisa ubungcono bakhe abone ukuthi abantu bathole impilakahle ngoba impilakahle ilungelo lomuntu. Asonto umuntu umuntu ayicele into eyokuthi umuntu kumele ayidimande. Xa uhulumeni engaqhubeka etshengisa ukungaziphathi uyacina esenza abantu beqinalabo sebesenza futhi into ezingalunganga. Abantu beqinise bephuma ezindlini kwenkani isikhathi sangikhona singakafiki. So uhulumende kazame ngendlela zonke ukuthi aphathise laba bantu. Okunye okulandelayo yikuthi siyabona ukuthi kulezi ndawo ezifana lamashopu laba kuthiwa abantu bamela ngabe buthane kakhulu but engiyinanzelelayo esigabeni sepulamitra abantu bayabuthana sivisi kusiya phambili eshopu yathola kugcwele phakathi. Mboni ukuthi kuyancedisa kukwana ukuthi ngathi abantu angeke bathila nomkhuhlane. Abantu bazilunga bokuthana ngendlela ifana naye ukuthi ishopu yathola phakathi kugcwele umkhuhlane bephefumulo we-1 umkhuhlane lo indlela oyiwa ngayo yakwanisa ukuthelelwane ugcine utholakale usebenzini abaningi.
Ngiyazama ilemon abanye iqiniso mpela bakwenza lokhu, ngiyazama ilemoni ngihlanganise nejinja nayo negaliki bese kunatha-ke lokhu sengikwazi ukuthi-ke sengiyolala. Nakhona kona ukuthi kwelapha kuphela nje ngoba ma uzwe umoyana zama, siyazi ukuthi ikhambi galiki yabe ikhona, kodwa ma uzwe umoyana zama lawe khonokho noma kungasasebenzanga kodwa uzame ukuthi nawe uphunguzifikela ngoba siyazi ukuthi vele ikhambi kalikho. Ngoba ukhumalo la egoli ngisenyule nje
Zimbabwe amahle, asilaleleni esikuxwayiswa ngabezempilakahle. Uma singadelela siyafa siphele sithi du i-corona iyabulala bakithi. Of course thina abadala singaba resistant, but ebantwaneni vele abangeke bebe resistant. Asilaleleni ngoba sizaqedisa isizwe sethu seZimbabwe. Silaleleni sihlonipheni khonoku esikutshelwa ngabezempilakahle ngoba yeyi i-corona iyabulala. Ngiyabonga msebenzi wenomuhle liwenzayo. Ungayisini ngani ulwazi alukho eZimbabwe.
Lapho ke lizwe abanye babantu abasithumezele imlayezelo yabo kuWhatsApp yomsakazo weStudio 7. Ulakho ke lawo yokuthumeza owakho umlayezelo kuWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, la ku 9885 kHz ku shortwave. Ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 PM sitholakala ku 909 medium wave, la ku 4930 6040, la ku 15460 kHz ku shortwave.
Lana uZulu esamukela ukuqotshwa umsebenzi kukampathi ntambo wezempilakahle umnumzana Obadiah Moyo ngumongameli emasweni Mnangagwa izolo phezu kwecala lenkohlakalo. Iningi lithi kuleziphathamandla zikahulumende eziningi ezimele lazo ziqotshwe umsebenzi nxa uMnangagwa ezimisele ukulwisana lodubo lwenkohlakalo. Umoyo uxotshwe ngemva kokubotshwa kumaviki amathathu edluleyo esetheswa icala lokupha inkampani ye-Drugs International umsebenzi wokudingela ilizwe okokuzivikela ku-COVID-19 engalandelanga umthetho. Inkampani le ibikwa yahuquluza imali kahulumende engena kuzigidi ezimbili ngokumthengisela amamaski ngentengo ephezulu kakhulu lanxa yayiwathenge ngephansi. Isiphathamandla sale nkampani uDelish Ngwaya yena obikwa elobudlelwane lendodana kaMnangagwa uCollins ubotshwe laye phezu kweloludaba ukhulule kodwa izulu ngesibambiso sebail. uCollins yena uyakulandula ukuthi ulobudlelwane loNgwaya. Umoyo ukhangelele ukumiswa emthethwandaba ekupheleni kwenyanga. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Difa Dube uthi nxa uMnangagwa ezimisile ukuqeda inkohlakalo elizweni kumele axotshe zonke iziphathamandla eziphatheke kulimpehlane njalo kubotshwe bonke abakudaba lwe-Drugs International.
Inyathelo elithethwe ngumongameli u-Emerson Mnangagwa linyathelo elihle, kodwa-ke linyathelo mhlambe nxa singathi out of 10 singathi linyathelo elisase ku-2% ngoba zisaseziningi kakhulu izinto efanele ukuthi abantu abayenza izinto zenkohlakalo bajeziswe ngokugcweleyo, kungabi yinto ejeziswa nje umuntu achaya isandla ebeseyekelwa. Ma ngifake umzekeliso ukuthi umuntu owayenza into efanele lento eyenziwa ngu-Obadiah Moyo umuntu ofanele ukuthi kukhangele ukuthi inkohlakalo yakhe waphuca uhulumende imali engakanani eyayifanele ukuthi ngabe yasebenzela abantwana bezimbabwe. Ukusuka lapho kufanele ukuthi okokuqala bafrize ama-assets yakhe, bathathe la yonke imali zakhe lezi azibhenke even kwamanye amazwe, bayenelise ukuthi bakhulumele Interpol ukuthi imali zakhe lezi azifaka kwamanye amazwe zithathwe zibuyiselwe ekhaya eZimbabwe ngoba zasuka eZimbabwe ngendlela engalunganga, ngendlela eyinkohlakalo. Kuphinde futhi bebese befriza lama-assets abo, bebese bathengisa futhi imali lena ibuye izongena ku-government iyelelise ukufanda izinto izinto ezidingakalayo eziluhlupho njalo eziqhakathekileyo elizwe leZimbabwe esifana le health sector le education elizwe leZimbabwe kube sekusithi njalo nxa sekunjalo ebesegandiswa ke ejele noma iyayihlala leyo 15 years kodwa kube ukuthi nxa iphuba lapha aqale phansi impilo khona abantu bazehlonipha ukuthi into yenkohlakalo ayilunganga njalo ingalo mthetho nxa seyakudinga izakudinga ukuthola
Singathi lokhu kuveza yini ukuthi ngempela ubaba uMnangagwa uzimisele ukulwisana lenkohlakalo
Izinto zeZimbabwe babunkomo indlela esesafunda ngazo noma ngithi indlela sokwenzakala ngayo ezinye izinto sekunzima kakhulu ikakhulukazi ngeke ngize ngithi mina ngokwami kodwa engathi abantwana beZimbabwe sebekuthola kunzima kakhulu ukuthi bengakuchayela ihlombe into enxa bengakaboni imphumela noma imvuzo le abafisa ukuthi ngabe bayayibona isenzakala so okwakathesi singathi kulungile ukuthi siyakubona ukuthi indlela asefuna ukuthi ayenze ngayo kufisa ukuthi ngakuthi uyaqhubekela phambili ingalo yomthetho isebenze ngendlela efaneleyo kodwa ke nxa kuyabe ukuthi kuzabe uqhubekela phambili kusiba into leyo ukuthi ay catch and release kuzabe still kuyabe kufanana lokuthi abantwana beZimbabwe iJustice abayitholi kulabo bantu abangama perpetrators abawonayo abenza inkohlakalo eyiyo ebolise ilizwe leZimbabwe kuze kufike esikhatini sakathesi so kuyinto eqhakathelwe kakhulu ukuthi akanyathele ngamandla akunyathele kuzwakala ukuthi lapha sekusetshenzwa okweqiniso hayi nje abadlwana
Umnumzana Tifa Dube ulwela amalungelo kaZulu ube khuluma ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 ekweLebhilitani uZulu wakobulawayo uveze ukukhathazeka ngokukhwezwa kwenhlawulo yokwelatshwa ezibhedlela zikahulumende elizweni jikelele. Ugatsha lwezempilakahle lulobele izibhedlela zonke zikahulumende lusazisa ngale inhlawulo entsha. Okwethuse abaningi besithi vele bangeke bayenelisa kusimo somnotho esiseZimbabwe. Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Encwadini elotshelwe isibhedlela se-UBH elesitampa sogatsha lwezempilakahle isigulane sokuzamele sihlawule inkulungwane ezilitshumi lanhlanu zamadola eZimbabwe i-$15,000 andubana siphiwe umbheda ukuze selatshwe sihlala esibhedlela kungakhathalekile ukuba ngumuntu omdala kumbe ngumntwana. Umnumzana Matthew Sibanda isakhamuzi sakobulawayo usole kakhulu inyathelo eselithethwe nguhulumende lokukhuphula inhlawulo yokwelatshwa ezibhedlela.
Ngiyamangala nje mangisizwa ukubana uhulumende udusekhweza kulaliswa kwabantu ezibhedlela nge-15,000 iponti. Ukuthi kambe labo bantu ileyo mali abayitshajwayo abantu beZimbabwe besekuhluphekeni okungaka. We-economy problems, abalakudla kabasebenzi, abalali, abanye bayagula ezibhedlela ngemkhuhlane yona le COVID-19. Bonke lezi hudo lezi sikhona kobulawayo esihlade sesiqeda abantu. Ubana hambe uhulumende kakazweli yini laba bantu bani.
Unkosikazi Nomusa Sibanda, ongumongikazi, uthi kuyethusa ukuba bahola imali ephansi kulaleyo ezahlawuliswa izigulane. Esibhedlela
but ngibuhlungu ngendlela esengiphathwa ngayo i-government yethu ngu-employer especially ngibuhlungu ngoba thina as nurses were providing we've been running up and down during the lockdown sisebenza sincedisa ku-COVID pandemic yona leyi but i-government yethu ayisinaki instead we are the least paid into engizwisa ubuhlungu njalo etshengisela ukuthi i-employer kalandaba vele bakhwizile ama admission fees to almost 15,000 a day imali esingayiholiyo lathi sinje lokhu kubuhlungu ngoba as it is now they are now using the divide and rule tactic trying to demoralize to ukwenza abantu bebuyele emsebenzini sibuhlungu ngakho kakhulu khona lokhu ukuthi they are paying others that little allowance and others are not being given, but who have been working throughout the pandemic.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana efincube laye uyalisola leninyathelo likahulumende lokukhuphula indleko zesibhedlela.
Ukukhwela lokhu kutsho ukuthi abantu sebezafela ezindlini ngokuba bekuvele kudula bebalutshwana benelisayo iningi livele lingenelisi. Nxa sekuphinde kwakhwela njalo njengalokhu sekwenzile, kutsho khona ukuthi abantu lala abakade besenelisa sezikwenelisa, inani labangenelisiyo selizaba yizigidigidi amamiliyoni abantu abazahlala ezindlini bangayi esibhedlela ngoba kungasela bekhona, bazihlalele nje balinde ukufa. Yinto engafanelanga ibe khona elizweni noma yiliphi emhlabeni. Kutsho khona ukuthi sekufanele kube lenguquko isikhathi yiso lesi.
Umqondisi wesibhedlela seMpilo Central Hospital kobulawayo uDokotela Solwayo Ngwenya walile ukukhuluma ngodaba lokukhuphuka kwentengo yokwelapha abantu esibhedlela. Abogatsha lwezempilakahle labo bebengadobhi incingo size saya emoyeni bengakaphenduli imibuzo ethunyelwe yiStudio 7 WhatsApp ngalolu daba. Kuncwadi ebhalelwe izibhedlela elizweni lonke jikelele lugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle lwethule inhlawulo ezehlukeneyo zalabo abadinga ukwelatshwa ezibhedlela zikahulumende, ukulaliswa khona kanye lokuhlinzwa. Abantu abadala bengakalaliswa esibhedlela kuzamele baqale bahlawule inkulungwane ezilitshumi lanhlanu zamadola eZimbabwe, i-$15,000 e-deposit, abesezahlawula inkulungwane ezinhlanu zamadola ngelanga, i-$5,000 ukulaliswa esibhedlela. Umntwana othola ukuncediswa esibhedlela esezahlawula inkulungwane eziyisikhombisa lanhlanu, $7,000 engakalaliswa, kuthi engalaliswa ngelanga ezahlawuliswa inkulungwane eziyisikhombisa lengxenye, $7,500 ngelanga. Umntwana olaliswa esibhedlela engelamzali kumbe umncedisi uzahlawula inkulungwane ezinhlanu, $5,000, kuthi olomncedisi uzahlawula ingxenye yalokhu. Izigulane ezihlinzwayo bahlawula inkulungwane eyodwa, kuthi abantwana bahlawula ingxenye yalokhu kusiya ngokuthi uhlinzwani. Abadinga usizo lokwelamisa lokuhlela kuhle imuli bazahlawula inkulungwane ezimbili lengxenye, i-$2,500, okuyinhlawulo efana lokuhlolwa amehlo. Ababelethela ezibhedlela zikahulumende sebekhangelele ukuba bahlawule inkulungwane elengxenye, i-$1,500, uma ubeletha kahle hathi ngokuhlinzwa. Zinengi indleko ezehlukeneyo ezilotshwe kule incwadi elotshwe ngabogatsha lwezempilakahle ezizaqala ukusebenza ezibhedlela zikahulumende ngale inyanga. UZulu athi angeke afa azenelisa ukuzihlawula, okutsho ukuthi inengi labantu seliza kwehluleka ukuthola usizo lokwelatshwa ezibhedlela zikahulumende lezizimeleyo. Ngimele iStudio 7 wobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Unina womkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ubekiwe emzini wakhe eChijikamakuni kogudu lamhlanje, lapho aphelekezelwe khona zinkulungwane zabantu. Umkhokheli we-MDC thi uNkosazana Thokozani Khuphe yena laye ubehambile, kodwa uphenduke esangweni ngemva kokuvinjwa ngabasekeli be-MDC Alliance. UChamisa ubikwa ebiziwe waphuma ukuthi ayekhuza abasekeli bakhe njalo angenise uMakhuphe labanye akade ehamba labo, kodwa wathola sebehambile. Emazwini akhanya abengokusola isehlakalo lesi, uChamisa uxwayise abantu ukuthi bafunde ukuhlalisana lanxa bengaboni ngaso linye. La ngamazwi agcizelelwe njalo ngumsekeli wakhe umnumzana Thintayi Bithi. Untungamile Nkomo weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli seMDCT umnumzana Khaliphani Phugeni, yena obehamba loMakhuphe wasichasisela okwenzakeleyo.
Ngempela sifikile kobabuchamisa uzokwazi ukuthi uthe kusenzeka le ngozi base beyafona bakochamisa befonela umama uKhuphe bemazisa ukuthi ana ingozi siyenzakele base beyambusa uzokwazi yini ukuza emsebenzini okubekwa kamama wasethi hayi ngizoza noma kanjani. Kubalulekile ukuthi ngikwazise ukuthi ukutshona kukamama kadokotela uKhuphe uChamisa wayekhona. Ukutshona kukababa udokotela uKhuphe uChamisa wayekhona. Bathe noma besenza lokho abakubiza bethi i-unveiling wayekhona ubaba uChamisa. So umama uKhuphe wasethi akungivumeli ke ukuthi mina ngingafika kakhulu sengitsheliwe ngengozi enje. So sasesiyaya ke lapho. Hayi sifike ngempela kukuhle ubaba uChamisa esitshela ukuthi sijike kuphi sithini senze njani. Safika ngempela masifika lapho sisamise imoto osecurity bethi hayi misani imoto la ukuthi besamazisa ukuthi sesikhona. Yikho lapha ama-youth aqale khona ubudlwangudlwangu. So sasesiyabona ukuthi hayi umsebenzi lo ngumsebenzi oqakathekileyo kakhulu lusuku lokubekwa kamama kaChamisa akumelanga ukuthi attention ibisisi bakithi ngoba bekuzolimala umuntu. So sasesiya driver ke wasethu baba uChamisa uyacela ukuthi sime uzobuya angene emotweni lati bese yangena lati. So samlinda ke base beyazama be security konke abakuzamayo wase yabona umama uKhuphe ukuthi lapha hayi attention izosuka isuka emsebenzini bisiya bese kuyagcwala ngapha njalo bekungalimala nomuntu ngoba hayi ama youth ebengabambeki nje ububona nje ukuthi lana akulanto ezolunga ke. So ke hayi sasesitshela i-security ke lo baba uNkululeko Sibanda onguyokhulumela ubaba uChamisa ukuthi hayi ngicela limtshele ukuthi hayi hayi kungenani ngoba bese bekhulume vele umama uKhuphe lengthe efonini wamkhalela wamkhulumisa ubefisa ngempela ubaba uChamisa ethi ufuna ukuza ngene emotweni angene nomama endlini basalungisa ngalo ama-youth bayahlalisa phansi sasesibona ukuthi hayi umsebenzi uzophazamiseka bese i-attention siba ngapha.
Lo bekungumnumzana Khalipani Phukeni isikhulumeli se-MDCT ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla ze-MDC Alliance ngalolu daba ngoba bezingabambeki encingweni zazo. Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo olwe-Diaspora Forum sikhangela udlakela osoluqhamuke kwele-South Africa phakathi kwabashayeli bezimota ezithwala izinto labantu zamaroli abadabuka eZimbabwe abasebehlala kwele-South Africa abethuselwa ukubana baphume baphele kulelozwe. Likhumbule zihlobo, alenelisi ukungena kuhlelo ngocingo njengoba sisebenzela sisemakhaya kungenxa yegciwane le-COVID-19. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafishane.
Inhloko kahulumende we-Ethiopia uMnumzana Abiy Ahmed uthi ingxabangxoza esanda ukuqhamuka elizweni lakhe ayisoze yenqabele ukwakhiwa kwedamu elikhulu emfuleni weBlue Nile River kuyo nale inyanga lanxa eleSudan lele-Egypt likhonona ngalolu hlelo. Umongameli Donald Trump weMelika uthi ukhululekile ukuthi aqhube omunye umhlangano lomkhokheli weNorth Korea uMnumzana Kim Jong-un kulandela impawu ezikhomba ukuthi lelo lizwe alisazimiselanga ukusungula ingxoxo zezikhali zenyukliya.
Abashayeli bezimota ezinkulu zamaroli abeZimbabwe abasebenzela kwele South Africa bathi sebedlela evalweni njengoba abashayeli balelozwe sebesithi kabaphume baphele ngoba bengikela bakwenza njalo bazayifunda ivaliwe. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Bangene emgwaqweni beyasadlanga nkotshana abatshayeli bamaroli kwele South Africa besithi kabasafuni ukubona ngitsho lamunye umuntu wokuza osebenza ukutshayela iroli. Bathi iningi lalaba abatshayeli baselizweni ngokungekho emthethweni njalo bemukela imali encane. ngesikhathi betshengisela abanye babo bebedubula ngenkafula kufa emoyeni ngokwisixwayiso esikhulu kubatshayeli abavela kwamanye amazwe. Umnumzana Dayson Mukwewa okhokhela inhlanganiso yeZimbabwean Truck Drivers Association uthi njengoba abangabafuniyo laba becathama ezindleleni bebachaya nokutshisa amaroli abo sebesebenza besesaba ukuthi bengabulawa lobanini.
Sithuke kakhulu ama-local truck drivers bathi thina abantu bokufika sithathe imisebenzi yabo and bona bayayifuna and bazoyifuna nenkani bazosebenzisa yonke indlela ikhona ukuthi bathathe back imisebenzi yabo. Abafuni abantu bokufika bafuna bona kuphela badrive ama-truck wabo basebenze imisebenzi yonke particularly in the trucking industry.
Uthi izolo eJohannesburg kulo mtshayeli weZimbabwe otshayo kabuhlungu wathathelwa konke abenakho andubana iroli yakhe itshiswe. Kweminye imfanekiso yabomabonakude omunye wabatshayeli bakwele South Africa okungatholakalanga igama lakhe uzwakala ekotshanisa omunye wabatshayeli bokuza othe babona bevimbe umgwaqo watshiya iroli yakhe wathi nyawo ngibelethe.
Hawu nangu umuntu ebaleka, hey nangu umuntu ebaleka, vimbani moya, hey ozani ozani ibalekile le nto le man yer. Hawu namanga anitshela umlungu wakhe azothatha nayiloli. Kusemnambithi la siyamnambithi umuntu odakiwe sabazi ukuthi kuyazatshalazwa bayabaleka bona.
Kodwa ngakumphatha intambo ogada lwezemisebenzi umnumzana Thula Sinxesi uphikisana lalolu dlakela esithi bakhona abatshayeli bakwamanye amazwe abalemvumo yokuba selizweni abalilungelo lokutshayela amaroli la.
We cannot just quarantine ourselves from the rest of the continent. We can't just do away.
Ngeke sivele siqoshe abantu bokuza bonke lapha ngoba abanye babo balelungelo lokusebenza.
Illegal people who have been employed without any papers from Home Affairs.
Umnumzana Nxesi uthi ugatsha lwakhe seluphakathi kokukhulumisana labatshayeli laba ukuze kuphele lodlakela. Uthi South Africa ngeke yale kwemukela isebenza kwamanye amazwe kanti yona ifuna uyasungula amabhizimusi kulawo mazwe. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa ningu Benedict Nhlapho.
Kweze midlalo amaqembu omdlalo wenguqu weZimbabwe athi esabela ukubana angathwala nzima ukubuyela ukuyadlalela ezinkundleni nxa engatholanga usekelo lwemali. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Othule ikomiti yababona ngezempila kahle phezulu kokuba kuyini okumele kwenziwe ukuze ilizwe leZimbabwe liqalise njalo ukudlala umdlalo wenguqu. Kuthi iningi lamaqembu adlala kusigaba sePremier Soccer League yavumelana ukuba adinga usekelo lwemali. Ikomiti le ekhokhelwa ngudokotela uEdward Chakonda ithe kuyabe kumele abadlali behlolwe mihla ngemihla kusetshenziswa impahla ethile ebiza amadola kwelemelika angamashumi ayisithupha lanhlanu. Lokhu kuyabe kusitsho ukuba amaqembu kuzabe kumele akhokhe imali edlula phose inkulungwane ezilithu ezamadola aseMelika ukuze kuhlolwe abadlali abangamashumi amathathu kanye labaqeqetshi abalichumi. Bebuzwa zintatheli zemidlalo abameli bamaqembu amakhulu elizweni athile Dynamos kanye lele Highlanders bathi abangeke benelise ukubhadala imali engako. Njalo intatheli zindaba yezemidlalo uBongani Zoza uthi akungajahwa ukuphindela enkundleni imidlalo iqale ngomnyaka ozayo.
Iningi lamaqembu livele liyehluleka ukubhadala abadlali pho imali zokubhadalela abadlali ukuba behlole zingavela ngakho. Okunye kumele sikukhumbule yikuba ibhola kalidlalwa ku-PSL kuphela, njalo kuzigaba eziphansi yikho lapho kulamaqembu aqhuba nzima khona okokuthi vele le mali eyaphiwa abezifa inhlanganiso ye-FIFA angeke yenele. Ngokubona kwami kungcono ukuba kulindwe ukuze kuqalwe ngomnyaka ozayo.
Isiphathamandla seqembu le-Highlanders uNhlanhla Dube utshele iphephandaba le-Herald ukuba amaqembu wodwa angeke yenele sekubhadalela imidlolise leyo edingakala phambilini kokuba kubuyelwe enkundleni. Uqhubekele phambili wathi lokho kungenzeka kuphela nxa inhlanganiso yezibalisa yeZimbabwe Football Association, ePremier Soccer League kanye leSport and Recreation Commission zingangenela. Isiphathamandla seChicken Inn uThawe Ngwahara laye uthi amaqembu adinga ukuphathiswa yiZifa, ikanti labanikazi benkundla labo kuzabe kumele bedlale yabo indima kube yibo abahlanza inkundla ngokufafaza imithi ebulala amagciwane. Studio 7 ngobulawayo uJoseph Njanji.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7 p.m. kusvika na7:30 p.m.